Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nogawande hobisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo.
Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesisekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngomnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba.
Ungayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo, uyanika-ke laba abakuphikisayo.
Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibone ngathi lapha sebesuke bahamba kakhulu, bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyaqhela ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-CCC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga lelibandla edalele ephalamende lakumakhansili ngozithi ngunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezachiwa ngamalunga e-CCC aqotshiswa nguChabangu, okucunule kakhulu umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uChabangu usetshenziswa ibandla lezanu PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Bona kuyinto embi ku-Southern Africa, yithi lizwe eliyangisayo ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho, either i-by-election, i-general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Khonokho yinto edanisayo, into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights, bekwanise ukukhetha abantu obukhokela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje i-politics zabo eziprimitive ezokubulala abalokhu bengakazithiyi.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-CCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabangu?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabangu yi-1 yikuthi kambe uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe, ngoba kuhlangene amasela, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli kuze likuvume ukuthi hhayi i-society ilabantu abachiyeneyo, kodwa bonke bona la bantu bechiyene kuze bephile, kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga babakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengathiwa umbuso, it's either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami kumbena kula ndlela, ngoba ebukhokhelini ngiyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lo hlupho lubanjwa njani. singehluleka khonapho okuningi ngakukwenza ngoba ikumuzi oba yiko khona umuzi vele ulezinkinga time after time kodwa uqhakathekileyo ukuthi inkinga lezo lizibamba kanjani liyakwazi ukukhulumisana liyakwazi ukukhumisana umlotha impilo eqhubeke kodwa ukuthi namhlanje uchamisa lo chabanga baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukile behlale bedabukile ngoba ukuthi themba labo ukuthi engxenye iopposition ingadala umehluko
Inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe Triple C lolo?
Inkantolo mbona izalubamba udaba lolo kodwa mina njengama peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo. Bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo. Njengoba singakuvumelani kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano ukuze singadilize lethemba labantu beZimbabwe ngoba ntiyawanti uhlupho engilubona lukhona kunhlangothi zombili ukuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo abantu abavotileyo ayiso malunga e-TPC ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso wezana so konoko abakwenzileyo mandlalele kuyadumaza abantu olabantu sibili othi umuxoxa labo bezwe besithi hayi ukuvota akusela ncedo ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe eParliament sivotile kuningi izinto abantu abakhala ngazo kuningi kodwa bekukhangelele kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangkhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolonga labo kodwa bavoteleyo ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu bezimbabwe abavotileyo and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu bezimbabwe abangavotiyo and izizathu yokuthi ungabadingisisa abanye babesithi hayi okumelwe yizano kangivumelani lakho ngingavumelani futhi lokumelwe yi-Triple C kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi yiludubo esilalo
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBeju likaZulu. Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Umnumzana Chabangu ubikwa ethule isisekelo somanyano we-MDC Alliance owawungamabandla ambalwa njengendlela yokutshengisa ukuthi mpela nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Umahluli uTawanda Chitapi uthe uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Sixoxele sikhulumele sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni.
Abantu bakhuluma ngoba bengazi. Ungayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabo ulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo. Uyanika ke laba abakuthisayo or laba oyibo oncintisana labo ukuthi labo baphendule ma kungukuthi bayaphikisa lokho okutshoyo. And then ma kungukuthi umsebenzi wakho awazi kahle ke uyabe ungayikhuphi because indaba yamaphepha really ukuthi ufake udaba lwakho ulufake luphele. Lawa pendule lawa na opposa ke wena sufaka ukuthiwa answering affidavit izikhathi eziningi akubile sidingo ma wenze kahle ifounding affidavit akho ma uyenze nje abakahle akudingi ukuthi kube le answering manje bona ke yiba bafake answering izolo ekuseni ijaji laselithi manje ukuthi nithola amaphepha ekuseni emini sokuthi kuyahlala ayinikani ichance ngihlale ngiwafunde ngikwazwisise so ke nje lafundile ke ijaji lawo maphepha ke baselithola ithuba ke lamhlanje ke ukuthi lilalelwe okubizwa kuthiwa ngama oral arguments lapho nje kabe sokukhulunywa ngomlomo kugcwaliselwa kakhulu lokho okubhaliweyo.
Lona udaba lokubana kayisuye unobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu yena uma ngaliphi njengoba sisizwa kuthiwa isikhundla sona leso kasikho uza kuchaza njani emthethwandaba nxa ukhangele wena lokhu asekwethulile.
Umbuzo wakho muhle ngempela msakazi, angithi namhlanje balitholile ithuba lokuthi bakwazi ukukhonvinsa inkantoli ukuthi akayena unobhala, therefore into azenzileyo ama recalls lawa ziwrong, ukuthi uzokwenza kanjani lokho ukuthi akhonvinse ijudge ukuthi ungunobhala njalo ama recalls alungile. Namangazi msakazi, angithi ngihlala ngitshela abantu everyday ukuthi hayi mina ngilitshela lokho angitshele khona, hayi ukuthi kumbe kuthiwa into ehlalwe phansi yaplanwa ukuthi lana kuzohamba njani lana kuzohamba njani. So njengoba indaba leyi ibilalelwe namhlanje, kusasa ngizobe sengilakho konke lokho ngibuza khona izimpendulo, ngoba lami ngiyabe sengithole ithuba lokuthi ngithole ibrief ukuthi kuhambe njani enkantolo, kwakhulunywani, kwahamba njani. Kodwa-ke lami ngempela ngilindile lo mbuzo ukuthi uphenduleke. Kuhle-ke ukuthi sebehambile phambi kwenkantolo bafika balubeka udaba, kungafani nalokho kade kusenzeka emuva le ukuthi udaba luyabekwa lana kubomsakazi na everywhere, abantu bapolitike political sibe 22 bake ukuthi banihambise ejudge bangali happy. Angazi ke msakazi ngaphandle manje ukuthi ngikhuluma ngokungazi, kodwa mabe hambe for interdict bengayanga for ukuthi bethi akayena unobhala, angazi ngoba ujudge lingagcina lithi why lingabuyi kimi nge-real issue kulokuthi libuye kimi ngempumela of the issue. Kodwa kokwamanje sake kuqagela, kusasa sizokwazi ukukhuluma kahle sesibone lamaphepha.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sika mnumzana Sengizwe Jabangu. Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi. Lanxa bekuvele kungasikwe phula umthetho kungabhadali amalobolo, umthetho omutsha uthi owesilisa nxa engasoze abhalise umtshado wakhe kumsitheli akudingakali ukuthi abhadale amalobolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhango Dube.
Umthetho lo wabukande mina ngowami umbono, ngibona ngathi lapha sebesuke bahamba kakhulu. Bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo, ngoba lokho ngibona ngathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu, bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki, ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi, ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe lesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ungani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo. Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ukubhadala amalobolo babukande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana la kwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto ezabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe nabakwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into leyo yahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba isiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza ukuthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlalela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bayakubuza ukuthi kanti wena uyabungubani njengoba uyabungaziwa. Kodwa-ke nxa ukuthi usaziwa imfanele zakho zenzile zonke kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukho lokuhambe kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle so lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenza ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye
Loke ngumnumzana Difa wajabhi bangodube ocubungula izombusazwe. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezinlive.com lilodaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkake kamsekeli kamongameli welizwe wake waba ngusinyaphinda njalo Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe. Uthi yena uMbayiwa wayesithi engangena esibhedlela uChiwenga wayesala egula kakhulu. UMangwiro uthi igazi likaChiwenga latholakala liletshefu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi udubo lokusilela kwesamende elizweni soluphelile. Ukusilela kwesamende lokhu bese kubangele ukuqonga kwentengo yaso isuka kumadola alithumi. $10 ngasakalinye yafika kumadola angamachumi amabili $20 isakalinye. Uma manje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithe 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 njani nonke kanti ama message abalawo bala ama message abantu abanjani uzofuna ukukhuluma ngendoda leya kwaJabanga ukuthi indoda leya kwaJabanga njani kahle kahle ngingenzayo indoda leya vele yona ifuna ukuthi empilweni yakhe abe nembali yokuthi wathengisa ilizwe wathengisa amaZimbabweans wathengisela amaswele ezanu so yimbali afuna ukuba nayo empilweni yakhe uJabanga akananhloni usho akazinuka amakhwapha yini ngakhonokho nayena lo uphukengi kanti bekupha kamonzora so ubazoba isikhulumeli kanjani somuntu we-TPC yena wesephathini kamonzora kanti kwakumele abe ngu-MP umonzora abe esidla imali ewithdraw kude nakasacontest njalo ehlule kubabhadalela manje ku-TPC ungene nini naze nasingcwelisa isizwe sikamthwakazi madoda hayi angazi ngani
salibonani salibona basakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene sicanti lisibuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi uma isitona alande ukubulawa kwebandla le-TPC why bengamixi kina laba abantu ababulalayo bebulale ngapha kuzanu phinde bebulale ngapha ku-MD ku-TPC why kusikhisa idili lodwa mabe kodwa mhlawumbe abanani lokubulala kanti kwezanu lakazethiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi ake kahle bathatha basezinkuyezenza izilimo kanti izilimo ayiba wabona ubona ukuthi izilimo abimastrate kukhuluma kobulima lokungabantu abadala kunjengongamakheshi ekhuluma into ezingenangqondo kanje hayi ayi ayiya ala ungathi babolile emqondweni amakheshi ezanu la kufa abantu be-CCC bodwa awushanisa Zwi ngani kakho
Studio 7 ekuseni enhle kangaka mina nyamangala nokudana ngoThabango lo othi usengeza uThabango undwa lo waqonda abangani bethu abanye ekufuna ukucela imoto yokukhankasa esithena uyinani partisan bambuza bathi kanti vele ufuna ukuvula ngaliphi ngaphansi kwaliphi igama lephathi yakho wathi hayi yena uyazimela enguye yedwa uzukuzuku usengusekretari we-TPC usehamba ayisuzu kuhle imali bese ithethe ngapi ayisuzi le ithethe nga ezinye izinto kumele sizisolisise kahle kahle khona ku studio 7 lani ukuthi njalo yasuze ihambe iphenye indaba futhi lapha kuhamba so lapha kuhamba so kodwa sizibuza ukuthi uyithethe ngapi leyo mali ukuthi ahambe ayisuzi yena engaqondi kasimazi siyamazi sibili ngoba siphila la emalokishini kufanele sizichaze ukuthi kuliphi lokishi kodwa into esizosubuhle ukuthi isizwe siyafa siyathabalala ngenxa yothanda imali uJesu wathengiswa laye ngabathanda imali wafa namhlanje isilizwe lishabango lo ozothi ngishabango ngiyabonga studio 7 ngikhuluma ukuthi layazwe lapho khonti ayisuthi asimazi siyamazi
ngiyalibingelela baka studio 7 hayi thina siyaphila siyazizwa indaba zenu ezimnandi sihlutshwa ngenalo usengezwe uthabango naye naluphugeni wakhona nalo angikwazi ukuthi bafunani thina sifuna inhlala kahle yiwumbono wami engilawo ngisesontala kuwadi 12
hey sanibonani basazi we studio 7 yebantu
kunangagwa
uyagula ngengqondo straight abantu abakunanzelele since lowo nje hlutshwa lidaba legugula wonto uyagula lwababa othi wena ngabagulayo nabo omuhamad kuthiwa umahadi lo uyagula uyaziwela phela lo muntu uma esestejini ayeye madoda ayeye engavelethi into nje vele nalothuma balandela kuphela ayeye madoda
esitedofu ukuthi ngalobana i-triplesi ilisana lezane ikhiphe izane esihlalweni kodwa siyilisana lochabanga achaba ngivuma mpela into yezakade anyamvuma kuba manje triplesi ilisana lokukhipha ukuthi ikhiphe izane but siyilisana lokuthi uchabanga hayi yaziso kuhlungu lokho
siyezwa siyezwa hayi siyakuzwa wena kwabo uthi wena ngichabanga manje wena njengoba uzithi wena unobhala wena we-triplesi inqubo ngoba phela wena manyawo zithi ngunobhala awukwazi ukuthatha ini uyithatha lobani lokuthi uyithatha lobani hayi siyabona nje isosi yakho ibulalisa abantu njengoba sesiqalile nje lokhu zena eHarare nje ukuthi kuthiwe kuza kula ama-election abantu basazophela kungenxa yabo awaziwa wayene lokhu zena ukuthi ingakho nje ikhanda lakho lingasebenzi kahle lingathathi kahle siyeza ukuthi wena uyingane yentombi ubizelokhu uzobizi lokhu zena isibongo sakumalusi iyona le nje yenza ukuthi nje ikhanda lakho
siyalibingelela siyalibingelela esikudiyo hhayi siyazizwa ziyasafuna kodwa iqiniso elikhona ukuthi amaNdebele sivele thina asinayo ungasimela elokhuzeni khona-ke ephalamende ngoba ngokukhangela maningi amaNdebele akhona khona lapho ephathini yona leyo ebuswayo kodwa-ke akukho utshintsho olukhona lalabo esibafaka abangenayo kubingeniswa through khona lokhu nje kwade kuvoto anti yabona ukuthi sekuyenze something kusho ukuthi emaNdebeleni vele kuzahlala kunjalo abantu labana ngendaba ukuthi bale mali ma ungene khona olindebele befika ngale bayakutshintsha ingqondo ngendaba yayo le mali so kunzima ukuze silungise
ye ndingelele enkundleni hayi siyamuzwa uchaba ukuthi uthi yena laba abantu ababengenele ukhetho bakhethwa ngabantu akusafanelanga manje bencintise kufanele kuncintise abakhe ngoba esesithi labo bantu abasobe triple C umbuzo okhona ukuthi kahle kahle kathi triple C singekabani singeyakhe yini uchabangu ngoba uma ebesesithi laba abantu abakhethwa ngabantu abasobe triple C and injongo kachabangu yonke nje uma uyibhekile uchabangu isifiso sakhe yikubisela izano likhumbula ukuthi leshani isikhathi kwathi kusiya kumalekishini vele uchabangu nguye owayeyenze ukuthi ama-candidates e-triple C lanayi-12 asuspende baba le nhlanhla ikhodi yababisela uchabangu uthe sebona ukuthi umzamo wakhelwana awuphumelelanga nanko manje sefuya futhi lo munye umzamo kodwa inhloso kachabangu loba singathi ukudiliza i-triple C efake izano and ngabheka abantu laba basebenzisa into efanayo beqala ku-MBA omonzola lawo makhube yinto yabo nje lamanje lokhu besebenzisa i-extreme efanayo umbuzo yikuthi kathi manje Chamisa uzabe lokho uchawa yinto efanayo uthini ngakho wena yikho lapho umbuzo usukhona njengoba libona nje okhalphamtupugen lawo sebejampele phakathi khona lapho bajampele phakathi ukuthi bezodiliza ngoba vele bajayele ukuthi kodwa uchabangu into eyenzayo eqinisweni ayincedi abantu abantu basemathebheleni uchabangu singakhuluma elangayo eze liphume liyetshona uchabangu usebenzela izi ngaphandle kwabantu abangaziyo izano ukuthi operator kanjani yibo abangathi uchabangu umuntu we-3PC uchabangu asomuntu kucace ba
siyabingela 2-7 izanu PF lo president babo lengatsha zabo zonke abaselamahloni ingatsha zabo ezifana lezabo sengeza uchabangu
ofazi ospeaker of parliament omdenda izinkantolo lamaphoyisa abasena mahlolo kulokulabantu abangavumelana ukuthi baxotshisa abantu kuparlament ngeparty yabo njengeTRC baqedela bethi abasavunyelwa abantu beTRC ukusebenzisa igama elithi-TRC sengilezani ilezi zinkantolo zabo behambe khona ngale zifike zikujaje lokuthi abantu beTRC basebenzisa igama leTRC ongemthetho selingelika sengezo chabango selingele sifazi sengilezani umbuzo wami teni bacabanga ukuthi umhlaba labantu beZimbabwe bayizilimala leyo ndlela yini ukuthi ipolitics yabo esihlambalaza amaZimbabwe kangaka ukuthi kuthiwe bale politiki yokungafundanga ukuthi umuntu uyaqhamuka esikhaleni sasevukethi usengu secretary general wezani use recalla bonke abantu bezani sexosha lomnangagwa izani uPF singeyabo enkantolo okufike kuphumelele ujudge ethi kulungile kunjani iKangaroo country enjani iBanana Republic yini na abaqale besitshele lokho nasingamaZimbabwe sikuhlonishwa la izizwe ngendlela esiziphatha ngayo ngendlela esenza ngayo izinto. Siyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7 elibingelela labalaleli funa ukuphendula ubaba lo uthi angiqinisifana. Okunye kuyagcina kunganithwathi nakathi mhloniphi ngoba ukukhuluma kwakho ngani ukuphambene kaxhumanisa umlomo wakhe lengqondo. Uthi yena ngo-2018 ubona bazama ukuthi abantu bengameli wazame ngapi kanti thina sikaze sibone zona i-news ezikhuluma ngaye ukuthi wenza so. Sise sithi umbuso ofuzwayo labo esidlela ncube bangcono seke sibezwe kuStudio 7 siwabalele emaphepheni bekhanya ukuthi bamela abantu pho yena ubamela ngapha abantu njengahlazi muve ale gcwekana le TRC ungazani vele wayefuna ukuba ngupresident wangkhona phela amadoda lomhawu siyawezwa noma ekhuluma kuStudio 7 uyabe engakhulumeli ukuthi ulwela abantu beZimbabwe but uyabe ekhulumeli umhawu ukuthi enye iparty labantu yena vele kanda support so lokho akungeke kuze kumise abantu ukuthi bekhulule iZimbabwe so into kumele beyazi ukuthi engathi yena uChamisa wabulalisa abantu 2018 thina ukuze iZimbabwe ikhululeke kumele siphakame singathi uChamisa kabe nguyongena esitaradeni sithi uChamisa kabe nguyolwa lezana izani ibambe konke amasocha amapolisa ini everything ama code so uChamisa kokwenziwa nguChabang lokhu kuyakhanya vele ukuthi khona kuse esandla sezana ngoba ngakula sandla sezana umdenda ngayi court that day yathi sithi kungabi lo muntu orecallayo lo ziyambi ngabalalela but ngendaba zokuthi into yakhona ivele bakwastabe court labana ngabantwana ibaba abatshela ukukwenza ikobe recall bengalalela umthetho wecourt lama court bayatshela ukukwenza thina sihlala indaba kabayenza intandiya kodwa iTRC abangeke beze beyidilize ngoba iTRC yithabantu so yinto okumele beyinanzelela abantu yona leyo so angigenele sithi babulalisa abantu thina abantu vele kumele sizikhulule khathesi wena unje ungabhewuka khona la abantu babashita amapicture amapolisa abengela moto ipolisi ukuze lizothwala izidumbu labe lingela kumele licele ingubo yokumbathisa izidumbu akudla izibhedlela kazilamithi kazilani kodwa umuntu ubhizi ufuna ukuthi uChamisa abe nguyongena esitaradeni akusikwanele wena mdala wena.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu
+1 202 465 0318.
Kumnandi la ingoma kaMampintsha ehamba ke lo makhasi besidubela hlelo lotlo lamhlanje kuthi singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-election. Kambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesisekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngesithatha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngowa fast 7 igama ngoChris Gandela.